Zogcwele imali yamabond notes amatsha emigwaqweni eZimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukugugudeka kwesindo sama real-time gross settlement kumbe RTGS leinye imali. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Mthuli Ncube umgcinincebo kahulumende weZimbabwe esenda kwethula umbiko othi usedinga izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola $500 million yokulwisana lomkambo wensida wemali owenza ukuthi kukhuphuke intengo yempahla elizweni leZimbabwe. Uncube wethule umbiko lo ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho angavezanga ukuthi uhulumende weZimbabwe okukhanya ezehluleka ukuvuselela umnotho uzayithola ngaphi imali eningi kangaka. Imizamo yokukhulumisana ngalokhu lo Ncube yehlule ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ingcweti kwezenotho zithi intengo yempahla kayisoze yehle njengalokhu okufiswa nguhulumende njengoba eZimbabwe kusetshenziswa imali yohlobo lwama-RTGS eyenza ukuthi abantu benze santando emkambo wemali. Isisindo semali ethengwa emabhanga lethengwa emkambo wensita kuyathiyana okumangalisayo. Omunye wabathenga bethengisa impahla unkosazana Britain Pofu uthi lokho kwenziwa nguhulumende akusoze kuncede ngitsho lakancane ngoba imali yemikambo yensita ikhanya ikhutshulwa nguhulumende.
RTGS nxa uyithwele i5 RTGS ngaso bank transfer uyabuthenga i$1. Nxa sokuyitransfer i6 RTGS uyabuthenga i$1. Thina ngapha abecross border esiwoda lapha kubo South Africa lapha i10 rand uyabusuyithenga nge$3 RTGS. But nxa kuyikuthi uyithenga ngemali le ehlala emafonini la kuma bank transfers i10 rand uyabuyithenga nge$3.50 RTGS. Kuyathiyana ama rates akhona umuntu olemali esefonini lo muntu ophethe imali esandleni. Esefonini kuyabi kudurela kakhulu. Nxa uyiphethe esandleni kuba ngconywana kodwa lakho akula kungcono ngoba akusaphileki.
Khona ku akulilimazi nxa lithenga lithengisa
impahla. Sesilimale kakhulu ngoba akusebenzeki, akuwodeki. Ngenxa yokuthi into yaphomba ukuvukisa ikhona nje, kwaphomba ukuvuka sokwenzakele kungala notice, kungala warning. Ongawa ukuthi nxa wawusasithengise izolo kwakhona, sasithengise ngerate eyayikhona ngalelo langa. I10 RTGS yayisakunika i1 idollar leMelika leli. Wawulithenga nge$4.50 eyangapha. Kodwa kwaphomba ukuvuka kujintile kathesi sesa imali zethu zonzana sesihleza zaba eroded azisela valwa zisathengi. Asakwanisi ukuphinda sibuyele seyoda.
Sizwa njalo kuthiwa kulama ibhondi amatsha avela ngaphi khonapho zokuthiwa agcwele
emgwaqweni. Sizwa bona sekhona lathi esegcwele ebantwini sibe uya segcwele ku-black market. Kulama dola amatsha brand new lama $2 amatsha. Ukuthi aprintwe nini thina azange sazise ngawo, azange sibe kwazi. Uminister uyokwazi ukuthi uaprintwe nini kodwa kulanto asitele yona. Silindele lathi ukuthi sizwe ukuthi kanti la amadola asematsha avela ngapi, aprintwe nini, eprintwa ngubani.
Sizwe njalo kuthiwa ke
ngoba yiwa sevulele njalo ngapha ezimalini zangaphandle kwamazwe ngoba nxa le yethu isiningi kakhulu sokudala ukuthi bona babuye ngapha futhi bakhuquluze khonoko kukhona kwangaphandle kwelizwe ngamarates aphezulu, thina abanye ngapha sesisala singalalutho.
Sizwe kuthiwa njalo ke kusasa kule $500 million ezafakwa kumkambo wemali besele kuzwileni khonoko.
Indaba esizibona kuma-Twitter nemanyuzini kodwa yena uminista phela kakasitsheli lokuthi leyo $500 million uyithethe ngaphi kubani. I-$500 million esiphomba ukuyiza ku-Twitter eselayo seyithwele kodwa ukuthi uyithethe ngaphi sinje soyabuzani ukuthi kathi uyithethe ngaphi leyo $500 million. All of a sudden ngemva kokuba ama-rates eqhwelile ku-parallel market abaphezulu kangaka kwabonakala kuprintwe amabhondi amatsha, yena usengovuka sengile $500 million kutho ukuthi nguye phela thina babaduke sicabanga ukuthi yena nguyobuye ngapha ku-black market wazothenga imali.
So ke kodwa
kolokuthiwa yikho okwenzakele ubuye ngapha yena la ma-RTGS akhe la aprinti le amatha wabuya ngapha ku-black market wakhweza ama-rate wathenga imali. Ngakho sethengileni imali sikwanto sesithi kusasa ama-rate kumele abuyele back to normal.
Ye kukhuluma ukuthi nxa imali le ingangena phela le ntengo yempahla izayehla kambe kuyahamba njalo.
Hayi, as long as lokho esebenzisa i-RTGS mina ngikubona ukusenzakala.
Kodwa umnumzana Believe Gawule webandla le-ZANU-PF uthi kulabantu abazonda uhulumende abakhuphula isisindo sama-RTGS njalo le ntengo yempahla etshiyeneyo.
umumo khona lapha kukhanya ngani kule sabotage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini laba abalawula izinto ezithengiswayo lanani into ezinjengazene zokukhweza nje ama-prizes willy-nilly nje kungakhanyi ukuthi kade vele ama-prize akhwelelani kodwa ngingazi ukuthi ngokuhamba kwakhona uhulumende indlela abamba ngayo uhlelo lwakhe kuzaphusha kunjani lokho ngoba kuloku kugama ukuthize kakhulu ebantwini laba abayekelelwayo kodwa besenza izinto ezingayisizo
kulapho-ke kukhuluma ngabantu abanjani
abakhweza ama-prize ukuthi intengo yezinto bayakhweza namhla bakhwezile intengo yezinto namhla bakhwezile le nto zakhona ezingethola ungakhangela ichibukhwela leyo ukuthi utshwala uphewa bukhwela njani vele kuyini okukhwelileyo okudingakalayo ukuthi abantu beze bekhweze nje izinto zonke zezenziwa khona abaphakathi kwelizwe okukhona okutholakalayo phakathi kwelizwe kuyini okubalahlekileyo ukuthi bakhweze le fuel yakhona kayikhwelanga okubenza ukuthi bakhweze kuyini yikho okumangalisayo khona ukuthi kuloku ganga
kodwa siyabona phela i-RTGS kathi singaye emkambo lo okuthengiswa khona emgwaqweni isiku 125 khonapho abanye bayikhuphula futhi siya phezulu ubona ngani kuhamba kudleni khona okugawula
khonokuba kuhambi kuhle njalo kuyathengiswa into zimanga kuhle nxa kuthi kathi into enzomkambo emkambo ngale ngaphandle ngale ku-black market nanani into zenezo yizo ezidala udubo lonke lelo esilalo khonoku kutshintshatshintshwa kwemali kuhamba kusenziwa khona okuhamba kubhenwabhenwa izimali kubhenwa ilo kuze ima-US dollar lenani yikho kusihlupha yikho kuphambanisa inhlelo zikahulumende yikho okwehlulekisa uhulumende khonoko okwenzakalayo mina ngibona ngani kule sandla esibi kakhulu esithi ngabe ukuthi uhulumende uba le sandla naye esilukhuni ukuthini adile labona abantu abagangileyo laba abafuna ukuhlukisa uhulumende ngokuganga ngokusebenzisa imali okungekho emthethweni
abantu bathi vele uhulumende nguye ongani uyawona kakwazi lokuthi uyenzani
bengatsho njalo abantu ngoba abantu laba nxa besebona bathi nti imali bantu basegcekeni ngoba bayekelelwa vele kuyinto sokungantiwa yinto esemthethweni abanye bathumezelana imibiko yokuthi hayi imali iyatshintshwa kwezindawo okusegcekeni okungenziwayo ukuthi kuqedwe khonokho so nxa kungaqedwa khonokho abantu bazathi uhulumende uyakulo mlandu kutsho ukuthi uyakuyekela khonokho kutsho ukuthi ngezinye indlela kakuboni ukuthi kudinga ukuthi kuqedwe ngoba abantu baphakathi koduwa
abantu abaningi bathi kababoni kulungiseka isisindo semali emkambo wemali yensida ngesikhathi ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithengisa idola nge-3.45 RTGS abanye osiphatheleni kubikwa ukuthi sebethengisa idola nge-7 RTGS.